ikhala ibile indleko ezidingi kakhulu ubuthola abazali ubuthola abantwana gijima bengasaphumuli begijima besiya lapha besiya photocopy besiya emashopu besiya edrobheni bekhipha izimali singazi lapha njengoba sokurejista amalokuzeni uhlelo sobalifakile solurejiste ama-subjects akhona enxebhosi kungaba nganini lapha nxa sikhuluma ngezindleko sithemba ukuzasebenza
njengabazali vele ukukhangelele nalokhu njalo kube lokuxoxisana okugcweleyo na ngodaba lolo
yikho phela abazali bekhala ukuthi izinto lezi nxa uhulumende kumbeni i-Ministry of Education isenza izinto lezi kumele iqale ikhulume labazali bengakazifaki bengakakhulumi ngazo bengazi-implimenti kungabi luhlelo olufakwayo kungakabi lama-consultation so khonoku abakwenzayo isikhathi esiningi yibo kugcina sokulaphana futhi sokuzahlalwa phansi kukhulunywa ukuthi lapha bakwenze njani ngoba kuyabe kungazwisiseki la matitsha abengakuzwisisi singazi kulolu hlelo ukuthi kambe bahlala phansi kakhulu esikwaziyo ukuthi kwakha abazali lama konke nje lezikolo kuhlangene kwenziwa ama-consultation okuthi ikhala ifunakale kodwa sikhala ngokuthi i-consultation kwezikolo zodwa even kuma-residence lapho kuhlala khona abantu abayibo abalabanikazi abantwana kumele kube ne-consultation ukwenza ukuthi nxa izinto lezi abantwana bebuyalazi beziphethe zivele izikolo kube yikuthi abantwana bayazazi labazali bayazazi
udubo lokungakhulumisani lolu libona sengathi luyaphazamisa na impumela yabantwana
yibo okuzenza ukuthi umthelelo wangkhona sesiya kubo olevel lapha ama-results angkhona ubena ko-grade 7 ama-results kungacaci kuhle ngoba izinto zangkhona zenziwa ngasiphangiphangi into zesiphangiphangi azingani aziphumi kahle last year ama-olevel results kaphuma kahle ngokubona kwethu ngenxa yonale ekhala umthelelo wangkhona awumuhle ama-grade 7 results umthelelo wangkhona awumuhle akusayengoba kuhle kumele nxa izinto lezi bezenza bezenze kahle.